Andileke banking afika ke ebanki bantshela abantu kwaqala imali enjena le abakazinayo abakayiboni okwesibili abakakhweza ama limits akhona ngoba imali leyo abakayiboni kuzofanele nithole iallocation yami eviki yonke $150 but ngigcine ngithola $40 kuphela.
Ubona ingani ukufika kwayo kuzadala umahluko yini?
Kukhanya ngani sokuzaba nzima ukuthi kudala umehluko ngoba kwehlulekile ukudala umehluko ngesimemezelo esiyenziwe ngupresidenti ke eseralini khona le eMashingo. Ngoba nakuyukuthi leyo mali kuthiwa ikhona kodwa kayikafika abantwini kutho ukuthi ivele yona kasiyo mali eyenelayo kumbe mhlawumbe vele kunzima khona ukuthi yenziwe ibe yimali eyenela abantu. Yikho la namhlanje lokhu ingakabi khona emabhanga kodwa yona sikhulumiwe ukuthi ikhona. Ungakhohlwa ukuthi khona ku-monetary policy kwakuvele kuthiwe khona-ke izaba khona ngeviki endlulileyo asiyibona ngeviki endlulileyo. Sekwathenziswa-ke ngupresidenti ukuthi iyaba khona ngomvulo nalo asiyibonanga futhi. So khona khana kodwa kutshengisa ukuthi khona kula mabhanga. Nakula mabhanga njalo angiboni imali leyo isiba khona iqeda udubo. Njalo udubo kaliqedwa yimali. Udubo lwabantu kufanele luqedeke ukuthi kudale imisebenzi kuvule ama-sectari kwenzela ukuthi abantu basebenze. Kwenzela ukuthi leyo mali efunakalayo ibe iyinto ebhadala umsebenzi ngezinye indlela ngesilungu kuthiwa yi-production. Ibe yimali evela ku-production. Leyo mali sifunga ukuthi kunakufuna ukuthi kube le mali imisebenzi ingekho ama-sectari engasebenzi. Mbona ngani ukuphupha nje kuphela. Ungakhangela lezenziwa emgodini sibala emaphephandaba ukuthi kulabantu abangu-105 ababuleleneyo begamulana ngamabhemba begamulelana igolide khona noko kodwa kutshengisa ukuthi khona kuvele ingabangcoza kakulanto ephumayo.
Ubona abantu beyibuyisela yini ebhange ukuyayigcina nxa isike yafika ezandleni zabo kumbe bazayitshwathika yini?
Ngeke ngikhulume into eqakatheke kakhulu uhulumende ayibalekelayo. EZimbabwe kathesi izinto esizisebenzisayo ngithi mina izinto ezisetshenziswa abantu ezinjengesepa ezinjengamafutha ezinjenge ngaphandle kwempuphu kuphela nayo futhi sizashota sizavela kwamanye amazwe zonke zivelela kumbe eBotswana kumbe eSouth Africa. So ngenxa yokuthi zivelela eBotswana kumbe eSouth Africa eBotswana kumbe eSouth Africa kabasebenzisa amabhondi basebenzisa either iRand kumbe ipula kumbe iUS dollar bayayithatha. So ngezinye indlela ke abantu bonke ngenxa yokuthi baya befuna ukuphila bazayithatha naleyana imali emabhanga bahambe bayedinga imali eyangaphandle kwamazwe emkambe emnyama ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi barane iy'mpilo zabo ngoba even kubhizinesi sikhuluma iqiniso into zonke ama-input ebhizinesi khonapha eZimbabwe kumabhizinisi amalutshwana asasebenza ama-input wonke athengwa emazweni angaphandle. So nxa umuntu ethola inzuzo yakhe kubhizinisi kuzagijima emkambe emnyama ngoba amabhanga kawalayo imali yangaphandle. So khona kuphana kodwa kuza kwenza ukuthi imali yona leyo ingabi khona.